sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mbandula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubabumalinga indoda ebiqakathekile kube indoda ehlonitshwayo. Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu. Sifunde kakhulu ubuntu kuye. Into ezamchazaa ngakho hayi kube indoda emaphepheni ukuhlanganisa abantu.
Obe ngumcebisi kamongameli welizwe kundaba zabakhubazekileyo njalo oke waba ngumeya wakoBulawayo uDr Joshua Malinga kasekho.
Ukuba nokuqakathekile kukhuluma inkosi yabumba isizwe isizwe samandebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esikho khona.
Bekungabizwa ozwayo koBulawayo namhlanje kunanzwa usuku lwenkosi yamandebele olweKing Mzilikazi Day. Njalo hlangothi lukahulumende weMelika lobona ngoncedo lwentuthuko emazweni wonke umhlaba ole-USAID lusungule uhlelo lokunceda abantwana abalambayo esabeleni seMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ope ngumcebisi kamongameli kundaba zabakhubazekileyo njalo owake waba ngumeya wedolobha lakoBulawayo uDr Joshua Malinga akasekho. UMalinga ubikwa ebhobhele emzini wakhe eRichmond koBulawayo eseleminyaka engamashumi phose ayisiyagalolunye 79. UDr Malinga utshiye umkakhe labantwana abalishumi. Abantu babuthene emzini wakhe kuhouse number 1 Brook Road, Richmond koBulawayo. Umoyi ubelembali edume ngokumela amalungelo abakhubazekileyo eZimbabwe. UThabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lowake wasebenza loMalinga uMnumzana Joseph Nkomazana oyinhlanganiso emela izakamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ngembali yakhe.
UBabuMalinga indoda ebiqakathekile kube indoda ehlonitshwayo ebihlonipheka endaweni yakithi khonapha koBulawayo leZimbabwe jikelele. UBabuMalinga ngumuntu owahlaziwa ngabantu abaningi. Njalo uBabuMalinga uzesenza imisebenzi ethandwa ngabantu abaningi. Khangela njalo ukuthi ibe ngumuntu onjani, ibe ngumuntu esibabiza sithi ngabantu abagogekileyo. So thina kithi sidayi uMalinga ube indoda nathi ngisabeni ukuyindoda siyindoda emabhobhe.
Sikhangela imisebenzi kababa uMalinga, yiphi imisebenzi esizasala simkhumbula ngayo?
Ubaba uMalinga personally wakuMalinga ngesikhathi samazwe ngaphandle kokuthi ngiyako kulawa between 1996. Mina uMalinga ngimaze engumuntu bekwanjeikeehlezi kuthe encedisa isakhulu abantwana abantu abagokise wonke abantwana abancane konke babadala. Ngisakhumbula ngiqalisa ukuhlangana laye lanyanga zenyimali ngihlangana laye mathupha ngikhuluma ngendawo zabantu abagobileyo esikhuthazile bakhulumeni esikhanye nabantu. Kungathethela kile ukuthi ngiwanakho lokuthi ngihova elonge ongumuntu odinga uncedo labantu abagobekileyo. So uthi imbali enkulu kakhulu kusigaba semefe sabantu abagobekileyo. Siyakwazi ukuthi uBabuMalinga iqalisa ukuba ebhizi ikakhulu kwiindaba zepolitiki ezamenza wangena kupolitiki ngomuntu nje ongakhulisanga kuhle wangani wahlukuluzwa isiqhinga esiphumeza wangena.
Yikuyini elingathi la kufunda empilweni yakhe?
Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu. Sifunde kakhulu ubuntu kuye. Sifunde kakhulu ukuthi abantu bengehlukanise ngokuba yibo wabo. Yikho esifunde kakhulu. Yikho esizamchazaa ngakho. Yikho esizafunda ngakho. Esifunde kuye ngakho ukuthi hayi kube indoda emaphepheni ukuhlanganisa abantu.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngwenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekhona ngale kobulawayo. Owake waba induna yamaZulu njalo owayephatheke kwezombusazwe kwele South Africa unduna Mangosuthu Buthelezi yasekho. UMangosuthu Bhubhe namhlanje ekuseni esele minyaka engamashumi ayisithiyagalolunye lanhlanu 95 yokuzalwa. Waduma kakhulu kwezombusazwe ngokubumba elakhe ibandla lezombusazwe elamaZulu ele Inkatha Freedom Party. Ngesikhathi sombuso kubandlululo wabamhlophe o-apartheid kwele South Africa.
Isuku lami luqakathekile kukhulu kuba inkosi iyabumba isizwe isizwe samandla.
Bekungabizwa ozwayo kobulawayo. Kunanzwa usuku lwenkosi yamaNdebele olo-King Mzilikazi Day. Lolu lusuku olunanzwa minyaka yonke ngelanga atshona ngalo likamhla ka 9 Mpandula kumbe ngomgqibelo oduzana laleli langa. Emkhosini lo abantu bebegqoke imvunulo eveza okwesiko labo behlabela begiya ingoma zendulo. Kukanti ke izinduna zethule imibiko eqakathekileyo ekuthaza ukulondolozwa kwesiko lesintu. Uthabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo unombhala wenhlanganiso emela amalungelo oluntu eye ibhejulwe kaZulu ngokukhunjulwa kwenkosi uMzilikazi.
Isuku lami luqakathekile kukhulu kuba inkosi iyabumba isizwe isizwe samaNdebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esiyikho khona.
Lo nyaka kwenziwani ngalolu suku?
Hhayi, kuningi okwenziweyo, kube nezikhulumi ezithiyeneyo. Eningathi baye bekhuluma ngembali kukhulunywe nge-current okungabe kusenzakala esizweni lelizweni. Zikhulume lezinto noma zakhuluma ngokubana kuqakatheke kanganani ukuthi abantu belondoloze amasiko abo nokuthi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu endaweni yabo kufuze ukuthi bekhethe ubukhokheli kwaleyo ndawo. Bakhuluma nokuthi ubulawayo uqakatheke kanganani empilweni yabantu bemaNdebele.
Abantu kobulawayo balamukela njani ilanga leli, bayalithakazelela na?
Ithakazelela kakhulu kakhulu ilanga leli liqakathekile empilweni yabo. Bayaphakama ukuthi nje uhlupho olukhona ubuyanga osewasuka bagcwala esizweni lelizweni alubana izinto zime ngendlela abakhanya ngani bekuthakazelela ngakho. Ngithemba lokuthi kuzabona abantu bevela kwezigaba lezigaba zonke zeMandebele bezokujabulela lolo suku. Nabazonda lesi sizwe mbona ngathi ilanga leli bayalazi, yikho sebafaka olulolelo olokuthi ayivele.
Lo ke bekungumnumzana Fuzwayo owenhlanganiso emela amalungelo oluntu eye ibheji likaZulu obekhuluma ecingweni lapho loThabo Kancube weStudio 7 ekubulawayo. Usuku lokunanza inkosi yamaNdebele olwemizilikazi Day lunanzwe ngempela sonto edluleyo langaseMelika emkhosini owenzelwe esigabeni seOklahoma. Lolu suku lunanzwa njalo mhla ka-23 wayona le inyanga kaMpandula kwele United Kingdom.
Lamlela ntwandwe
lamle
lamlela ntwandwe
lamle
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafuke mbula
lamlela ntwandwe
lamle.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe United States Agency for International Development be-USAID solusungule uhlelo lokunceda abantwana abalambayo esabelweni seMathebeleland North ngokubanika ilambazi ngesikhathi abahlolisisa ngezempilo kaZulu bebika ukubana iningi lensane zakulesi sabelo kazikhuli kakuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso ephatheka ngokuqhutshwa kohlelo lolu emalima loko ithi linengi inani labantu abasizwa ngabe USAID kulesi sabelo. Ozithweleyo unkosikazi Roseline Ndlovu owesigabeni sempumelelo ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi ilambazi leli abaliholayo liqukethe okunengi okwakha imizimba.
Ngiyakuqinisa kakhulu emzimbeni lalapho nxa subeletha futhi awuthwali nzima lobo umntwana ongikhona usumbelethile ukhula kuhle ngendlela ephakeme meyo bonela futhi le malajweni kakhulu omama basajakhe futhi amalaju ekuseni sebegijimile egabheni leport bawaphekela abantwana.
Unkosikazi Nomsa Ncube onguvillage health worker esigabeni sendlovu osele minyaka elithumi lengxenye ekulumsebenzi ufakaza ngosizo lwelambazi leli kanye lamafutha okupheka aholwayo ngesikhathi sesomiso sendlala.
Yikho kwenza ukuthi abantwana bekhule belokuyimzimba okuwomileyo babe benathiswa amanzi bebancane. So thina leyi porridge esiphiwa imali maloko iqalisela kumntwana ole 6 months kusiya ku 23 months.
Omunye njalo onguvillage health worker esigabeni semusenyika ngaphansi kwenduna uShana unkosikazi Jane Sibanda uthi ukufuba kwabantwana kuya kusehla.
So iporridge leli esilitholayo lapha lilokudla okwaneleyo emzimbeni womuntu ongumama. Liyamncedisa ukuthi umntwana amtheleyo akhule kuhle.
Osakhulayo unkosikazi Likhwelihle Moyo wesigabeni se-BH9 laye uyaluhaya loluhlelo.
Singamnika vele umntwana ukhula kahle kala problem vele lokugula.
Kodwa okhokhela omama ese-BH24 unkosikazi Buhle Mlalazi uthi ngesimo sendlala bafisa ukuthi ngabe kuxhaswa labaphezu kweminyaka emibili.
Thina besicela lapha ukuthi ngabe bayancedisa nje ukuthi 5 years kungapheleli ku 2 years ngoba sisuka silabanye abantwana ngeke kube lomntwana oyi-1 egumeni.
Isikhulumeli senhlanganiso yemalima loko umnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu balwethulelwa izizalwane zeMelika besebenzisana lezinye ezakuleli lezaphandle ngenhloso yokwehlisa udubo lokuhlaselwa indlala ebantwaneni labomama abamunyisayo.
Ukusebenza kuhlelo lwemalima kulawulwa izinto eziqathekiswa ngumphakathi wendawo okugoqela uhlelo lwabomama abazithweleyo abamunyisayo labantwana abaleminyaka engaphansi kwemibili.
Uphenyo oluqhutshwe ngabezimvak Rural Livelihoods ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu eziqintini eziningi esabelweni seMathebeleland North kabavunanga kuhle emasimini ngoba izulu lingananga kudala ukuguquka komkhathi. Lolu phenyo luveza ukuba emangweni weWange isilinganiso sabantu abaphezulu kwamachumi athoba munwe munye ekhulwini 92% abatholi ukudla okwakha umzimba ngemfanelo ikakhulu abantwana abancane. Ngimele Studio 7 ngise Wange ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba esiphathelane labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula okukhangelelwe kumakhansela amalunga edale lePhalamende lawe Senate agcotshwe kuyona le iviki. Ukhansela Susan Sithole ka ward 11 eMakhandeni ngumqalisi ziva.
Emakhandeni awukazi ukukhansela omama and the first one okuthalisa ukungena khona phana. So ngizazama ukuthi nami ngisebenzi ngixhase abanye omama ngibani. Wathi eze sikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho. Nxa singakhangela i-everything okuba bekusendlini kuqondana lomama le-problem yokubulawayo eyamanzi. So khona kubona nami ngizazama khona ngale ekhansileni ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya i-project leyana e-Zambezi water project. Wathi ngingena ngeproblem kakhulu esiwa. So khona kwana ngizama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yabe itholakala laphana umama yikipeti esingane esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure. Futhi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji. Ngoba khathesi amanezena avaliwe amafemu ukuthi obaba basebenzi. So thina amaningi angikhona bencedekana kuthi ngisenamahle amatisi. Singomama sizakwanisa ukuthi ekusisi that is similar abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free, like singafaka ezikolo kuhambe sebadingina kuma-businessmen ahlala ku-community ethu ukuthi ngihlale kusesikolo for abantwana labana. But into ngokwaba ngikahambe mina ukuthi ngicele ama-sanitary pads for abantwana abangamantombazane.
Asizweni umbono kankosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esichasisela ngabakukhangeleleyo njengezakhamizi.
Ngokukhangela kwami, omama abangenileyo ngomama abalobungcwethi abafundisiweyo sibafundisile sabaguma njengabantwabethu, khangelele ukuthi sizohlupha obukhulu babana. Yiyo indaba enkulu ekumele baqalise ukuthi bayibambe. Omama bathwele nzima ngamanzi, abantwana bangamankazana bayadlelilwa besiyadinga amanzi nganxa bengena esikhathini bathwala nzima okusokubalethele imikhuhlane engasiliyo emzimbeni yabo. Nokuhlanzeka kwakoBulawayo ufike ungcolile umgwaqo ngabauthiwa imigodi kuphela ngamapotholes bathi ngamadishi dishi nasingenzi nasezibhedlela lapha kumaklinikhi ethu siyakhangeleka ukuthi bakhangele kakhulu ukuthi bengenzani ngabo ani baphumelayo, ngoba sebebonile bayazi ukuthi amanesi malutshwana, istaff isilutshwana okubethele ukuthi abantu bengaphatheki lapha esibhedlela. Babe lama-longkis bahlale ilanga lonke esesibhedlela azaika khakolakei yebo kahambi lawa amajaha angenileyo. Siyafisa ukuthi abe njalo bakubambane basebenzela labomama kaba ndawonye incediswane njalo gele bezibandla elilodwa i-opposition. Kunzima kakhulu ngoba i-punishment yona le bazayithola ukuthi badlile elinye ibandla. Akusoze kube lula, kodwa iqiniso lokupheleleni ukuthi kuzamele bame isiningi akusoze kube lula kubo. Yikho ngitsho ukuthi nxa bengenile benje kababambane basebenze ndawonye baphumela kasini. Sizaqalisa ukuthi sibabize basitshele ukuthi uyakazimanjani azathenze kanjani, sibancedise futhi ukuthi nabo sikhangelele lokho sifunani kibo kuyona le mihlangano esizababizela kuyo. Asibi nabo, sifuna ukusebenza nabo ukuze kubenzele lula umthwalo ukuthi basebenze njani nezakhamizi. Njengoba thina sisebenza nezakhamizi, siphane indlela zokusebenza. Masivumekana bese sisebenza sihamba ngendlela yona leyo sidinga yona i-accountability. Lamele nxa enzelizelaba amankazana bala amajaha aphume ngenhlobo eziqinileyo ezizancedisa uBulawayo ukuphuma engcekezeni yabo, ngoba kunzima koBulawayo lithengiswa lapha nalapha phakathi komgwaqo kuyathengisa akuhlanjwa libhanana liyeke khonaphana yonke ingcekeza lidakuyini.
Lowo ngunkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sizwe njalo uCouncillor Susan Sithole kaWard 11 eMakhandeni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Efulathela uSithandekile udedela kuChris, yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya umgubho wenkosi umzilikazi owenzwe lamhlanje.
Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga bakaGande ekungamukeleni kuhlelo lwe-Studio 7. Ngiyabonga baba.
Ungasitshela ukuthi kuyini kade kusenzakala emgubhweni lo?
Namhlanje kube kulilanga elikhulu kakhulu komthwakazi, ilanga lesikhumbuzo senkosi umzilikazi lapho yakhothama khona mhla ka 9 September. Ikho ke namhlanje kade sisemzini wayo lapho yagcina khona okuba khona lapho kade siyikhumbula khona singamaNdebele, singumthwakazi sonke, singuye wonke umuntu obengaphansi kophiko lenkosi umzilikazi. Inkosi eyona yakhe isizwe lesi, inkosi eyona yadabula lesi sizwe, inkosi eyona eluka lesi sizwe, umhlanganisi sizwe, nguye kade simkhumbula namhlanje, inkosi umzilikazi kaMachobane.
Ungasitshela ukuthi ubunjani umbuthano walamuhla ikakhulu nxa siqathanisa leminye iminyaka? Ungathi bekulabantu abanenganyana na?
Nxa siqathanisa lekuminye iminyaka, umbuthano namuhla ukhanye ungumbuthano ongcono kakhulu, ngoba abantu bebezile, abantu bebebanengi kakhulu. Ngithe ngiyakhangela njalo ngabona lamabhasi lawo akade khona emanengi, okutshengisa ukuthi yiwo akade eze nabantu, okutshengisa ukuthi abantu bakithi baphathekile, ikakhulukazi kona lo mcimbi bekulabantu abanengi kakhulu xa siqathanisa leminyaka edlulileyo.
Bakhona yini abavele kwamanye amazwe ikakhulu kobo South Africa, Swaziland, Lesotho kade bekhona embuthanweni lo?
Iya, kube kulabantu abanengi kakhulu ikakhulukazi abavele South Africa. Ngibonile futhi labanye abantu akade begqoke lezi ezamaSwazi, okutshengisa ukuthi kungakukhona akade bevela eSwaziland. Ngibonile njalo labanye engibaziyo abavelele kubo Botswana, kutshengisa ukuthi hayi abantu bebekhona sibili abavele kwezindawo, kodwa loba nje kade bebalutshwana bangabe bevela kulezi zindawo esingazitho Swaziland o Botswana and so on, kodwa abavele South Africa ngibone kulabantu abaningi kakhulu ikakhulukazi amabutho la akhokhelwa ileli butho elithiwa inqama. Bona ngani hayi kade bekhona sibili bebanengi.
Ubona njani elakusasa elombuthano lo?
Nxa sithi ngiyananzelela, nxa ungaqhubeka ngalindlela okuqhubeke ngayo namhlanje, osomabhizinisi wakithi besekela kakhulu inhlelo ezinjengazini ezesikhumbuzo, ngibona sengathi hayi umcimbi lo ungala ulokhu thuthuka ukhuphuka usiya phezulu sibili kumnyaka ozayo. Kuyani indawo engabancane sivili nxa kungahamba ngalesi isivinini la ngendlela okwenzakale ngayo. Ngiyabonga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Okokugcina, ngithanda njalo ukuthi mvalelise abalaleli, njalo futhi ngiletha lo mbiko ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi mhla ka 4 November silesinye futhi isikhumbuzo esibaluleke kakhulu, isikhumbuzo seGadadi, lapho esiyabe sikhumbula khona iminyaka engu-130 isizwe sakithi sabulawa eGadadi, 30 kilometers sihamba ngomgwaqo oweHarare. Yikho ke siyabanxusa futhi abantu ukuthi abantu babuye ngobuningi babo, sinxuse futhi labo somabhizinisi bakithi ukuthola basekele futhi uhlelo lonolu olwesizwe. Sinxusela wonke umuntu ongabe elakho angancedisa ngakho. Siyabonga kakhulu umphakathi wakithi ngokubuya elikwenzileyo esikhumbuzweni senkosi uMzelekazi. Siyabonga kakhulu, sengathi la kumnyaka ozayo futhi sonke sesingahamba siye kuthi gwaqa, sibe baningi kakhulu ukuze lalabo abafileyo labo bathokoze. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilali
lalele kumsakazo weStudio 7 eyeVoice of America ephuma ngapha ngaseWashington DC. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo kakhilikithi sebechaze umuyi uHeath Streak njengeqhawe emhlabeni jikelele ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe kwintuthuko yalo mdlalo embalini yaseZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanje usipha lolu daba.
Ophathele kumdlalo kakhilikithi babambane bevalelisa wengukapteni waphinda njalo waba umqeqeshi weqembu labesilisa elimelayo eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak emkhosini oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngolwesihlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Cricket esisebenze kakhulu lo Streak kuvuma indaba moyo uthi umuyi wayele sipho esimangalisayo kwezemidlalo.
KuZim Schools rugby wayekhona, kuzik athletics ngiyathemba kulama records ejavelin, even eboreni ngokwakhe kwesibili wayedlala ibhoreni sesefalcon. Watesuka kwadlala nje i-game A1 first class, wahle wabizwa ku-test cricket and iningi lethu sasilandela i-cricket sakwasithi he became a legend.
Okhokhela umdlalo kakhilikithi yedolobheni lakobulawayo uNicholas Nsimo uthi umuyi udlale indima enkulu ekuthenela umdlalo usabalale udlalwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Kwakusiphathisa thina njengama-coach awe ma-western areas ukuthi silethe umuntu odlalele national team ongu-captain ezobafundisa i-cricket.
odlalelwe streak waphinda waqeqetshwa nguye kuqembu lesizwe uChristopher Mpofu uthi ukutshona kwakhe kumzwise ubuhlungu kakhulu.
Umlungu omnyama yindlela kade ngimbiza ngawo, wakumthole lo babakhe bengakhulumi isikhiwa kodwa bathole bekhuluma isiNdebele. Kimi kwangiphathisa kakhulu because onjengoba ukwazi ubana ma ufika uklikiti kukhulunywa isikhiwa, but ngilaye kimi kwangenza ubana kungangihluphi kangako.
U-Streak uqale ukudlalela iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ngomnyaka ka-1993 njalo ukhethwe ukuba ngukapteni ngomnyaka ka-2000. Ekumeni kwakhe ukudlala uqale ukuqeqesha njalo ke waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe le-Chevrons. U-Streak ushone ngensonto ekuseni ngemva kokuba egule okwesikhathi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Ubele minyaka engamashumi amane lathoba munomunye yokuzalwa. Lo mkhosi oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo kuyindlela yokupha abalandeli bomdlalo kakhilikithi ithuba lokumvalelisa njengoba engangcotshwanga kodwa umzimba wakhe uchise waba ngumlotha. Sikhangele ezomdlalo wenguqu. Imidlalo yeCasilaka Premier Soccer League edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu leGreen Fuel inqobe leSheshamu nge-1 kanyanga seGreen Fuel Stadium. Iqembu leFC Platinum lichayele Cape United nge-2-1 ngaseMandaba. Iqembu leNkezi Platinum Stars linqobe leManchester Diamonds nge-1 kanyanga seBaobab. Iqembu leChicken Inn libe nguJikilobhanqa 1-1 leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. IZPC Caraiba inqobe iHerentals nge-1 kanyanga ngaseNyamunga. Kuthi iBlack Rhinos leTriangle zibe nguJikilobhanqa 1-1 ngaseBatha. Kusasa ngensonto iqembu leyadala izadibana lele Cranbourne Bullets ngaseBaobab. Iqembu lewange lizadlala lele Simbabora ngaseColliery. Kuthi iqembu leDynamos lizancikilana lele Highlanders ngaseBaobab Fields. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje sileqembu elibizwa ngokuthi Themba Linye Sounds. Lona ke elicula umdumo weRumba. Eselethu le idlalati elitsha. Iqembu leli lidabuka iBinga kodwa licula likwele South Africa. Nangumholi walo ixoxa lo ntongameli inkomo weStudio 7.
Kama ingu atumaya swanda ntabuka eBinga esigabeni sasechibila nyumholi weqembu leThemba Linye Sounds. Njalo ke emculweni hayi asikahambi yokutheni sanda kuqala nje umculo manje ngomnyaka wesithathu. Siqale ngo-2021 sakhipha idlakade 2021 sakhipha i-single track 2022 manje sikhiphe idlakade elitsha 2023 elithi emtholampilo.
Ikhulumo konindoda sinucho nabantu bayesikrethi sasiwa ngimami isibongo somntwana.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukuthi baxhumane lathi bengangixhuma ku 0656479911 0656479911. Iyafoneleka, uya WhatsApp njalo. Then ku Facebook, page Themba Linye Sounds uthola njalo futhi lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Thandi kubonga kubathandi bomculo ngothando lochaso abasinika lona. Kise ngathi kungahlala kunjalo. Into abayenzayo iyajabulisa, isinika amandla ukuthi siqhubekele phambili. Ngaphandle kwabo asiyilutho, so sithi isicela libambe kanjani.
Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili. Oliver Lelisayo okwamanje ngoPlatsetis Jeremiah, ngisithi pelasonto elichukela.